Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa ancishe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla.
Into eqakathekileyo ukuthi sibone thina ukuthi yona izdek yenza umsebenzi wayo yini ngendlela abamele besebenze ngayo.
Kubikwa kulabantu abahlanu kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshiwe na kuluhlu lwengwalo yabavoti osekusethuse abanye.
Msakazi, ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu, esikhathini esokuthi singomama abantwana bethiwa ngamantombazana asisahlali labo. Uthole ukuthi umuntu usemsebenzini, abantwana basekhaya.
Inani labantwana abadlengulwayo likhuphukile kunyanga eziyisithupha ezisanda kwedlula. Kambe kungakwenzakalani? Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden uthi uza kwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamazwe aseAfrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa ancithe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla. Umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Peter Mudasa utshele uJonga Kandemiri we Studio 7 ukuthi bebengakatholi isizathu sokwalelwa ngoba amagqwetha abo abengakabatsheli. Kodwa uMdasa uthi bazaqhubekela phambili lohlelo lwabo lokutshengisela ngoba kulilungelo labo. Izisebenzi zikahulumeni mendelazo eziqoqa ukutshengisela zithi bezingakatholi imvumo emapholiseni kodwa ziza kuma kuze kuphele ilanga lanamuhla zingakathathi amanyathelo. UMdasa uthi bazaqhubekela phambili bebhikitsha besola ukwephulwa kwelungelo labo ngoba amapholisa awalalungelo lokubavimba. Ngesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Isu badano ratorwa nemapholisa hatina chimwe chatinoita kunze kwekuti charamba techiendera mberi neku ratidzira kwedu techiendera mberi nokuita kuti kodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo dzisambunyikidzwe nemapurisa. Kuverenga kwatinoita bumbiro remutemo kunotionesa pachena kuti mapurisa haana simba rokutora kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo uyeza havana simba rokumbunyikidza vagari vemuZimbabwe sezvavanoita.
Umnumzana Peter Mdasa ngumgcinisihlalo womanyano weCrisis in Zimbabwe Coalition ubekhuluma ecingweni loJonga Kandemiri weStudio 7 eseHarare. Kubikwa kulabantu abahlanu nje kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle na kugwalo labavoti kobulawayo osekwethuse abanye. Commission yezokhetho ivule ingwalo zayo kuviki yonale ukuthi uZulu abheke amagama kwenzela ukuthi mhla wokhetho engalelwa ukuvota nxa imininingwane yakhe ingahambelani lencwadi zakhe zokuzalwa. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter unkosazana Thokozani Khupe uthe uhambe ukuyahlola igama lakhe izolo watshelwa ukuthi balutshwana kakhulu abenza lokho. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into ekhona ukuthi asimelanga sisole uZulu, asimelanga vele sisole abantu ukuthi abantu kabahambanga ukuyakhangela amabizo abo. Into eqakathekileyo ukuthi sibone thina ukuthi yona izeki yenza umsebenzi wayo yini ngendlela abamele besebenze ngayo. Sabira sakhuluma kudala sathi thina iZEC kumele ibe lama BVR kiosk, biometric voter registration kiosk, ezindaweni zethu lapho esihlala khona emakhaya. Bahambe befaka ama tent ukwenzela ukuthi abantu benelise ukukhangela amabizo bayo, be-checka ukuthi amabizo abo akhona ku-voters. Lokho kumelanga kube yinto ethatha iviki kumbeni kumbeni inyanga. Kumele kube yinto yokuthi iZEC kumele ihlale khona ebantwini insuku zonke, kwaziwe ukuthi nxa kuselobhengula ikhona i-office yeZEC, nxa kuseluveve kwaziwe ukuthi ikhona i-office yeZEC evula ngo-8 ekuseni, angithi bevala kumbeni ngo-4 kumbeni ngo-3 entambama. Ya, benemini yantambama. Lokhu senzela ukuthi abantu benelise kungaduki ukuthi abantu beregister ukuvota. Kungabi into ehlukuluza uzulu ukuthi umuntu uzagada evele St. Peter's khonale ethengene edolobheni aphinda gade siyefamona ukuthi aye ofisini yezwe. Khonapho umuntu kala mali yesinto. Njalo lokuthi abantu bayakhangela ezicingini ngeni ku makhale kukhwini bekhangela khona ukuthi amabizo abakhona, asibo bonke abantu abayenelisa ukuthi bekwenze lokho. So sivele sikhuthaza ukuthi iZEC kumele iye ebantwini, ihlale ebantwini, ayikhona ukuthi bebe lehofisi yabo ngale emayakhatshana labantu. Yikho kumele silokhuze kulokuthi siyenze khonoko okufunwa yiZANU-PF ukuthi sisole uZulu. Phela baya befuna ukuthi sikwenza ngani abantu basebelahleka. Kukanti-ke bona laba bantu basebenzisa imali zethu ze-tax. Imali yethu ye-tax bayithatha besithatha vele nenkani. So yikho lapho emele isebenze khona. iZEC kumele iye ebantwini benze khonoko ama-BVR kiosk ezindaweni lapho esihlala khona.
Manje ngokubona kwakho akusoze kubangele na ukuthi linqotshwe kukhetho nxa abantu bengelandaba lokuyakhangela ukuthi amabizo abo akhona njalo alotshwe kuhle kuluhlu lwabavoti?
Hayi, ukuthi asiyanqotshwa, hayi, lokho angeke kwayenzakala. Into ekhona nje ukuthi iZANU ithemba amabutho njengoba lisezwa uLokhuze umtswangwa onguyisomlomo weZANU ekhuluma ukuthi thina vele sisebenza la mabutho ekhuluma ngakho umlomo. Vele thina ngeke sanqotshwa yiZANU. Into ekhona nje ukuthi amabutho awelizwe kumele ame njengamabutho elizwe, hatshi ukusetshenziswa yiziphepheli, hatshi ukusetshenziswa abantu abafuna ukuthi ilizwe lihlupheke. Amabutho kumele babe ngomlamlamkunzi, ayikhona ukuthi bethathe icele besekelana leZANU-PF evelisaziwa ngokuhlukuluza uZulu.
Umnumzana Sitha Njirotsa, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Inani labantwana abadlwengulwayo likhuphukile kunyanga eziyisithupha ezisanda kwedlula. Amapholisa athi kulabantwana abedlula 1,500 abadlwenguliweyo kusukela ngozibandlela kusiyafika unhlangula walo umnyaka. Lanxa iningi labantwana ababanjiweyo beleminyaka ephansi kwelitshumi lasithupha, bakhona abaleminyaka ephansi kwemihlanu labo okuthiwa badlwenguliwe kunye labafana. Sixoxele olwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu owenhlanganiso ye Imboko Zim Imbokodo. Saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kungakwenzakalani.
Msakazi, ngingasho ngithi siphile esikhathini esinzima kakhulu, esikhathini esokuthi singomama abantwana bethu bangamantombazana asisahlali labo. Uthola ukuthi umuntu usemsebenzini, abantwana basekhaya. Lokho kunikeza kakhulu abantu besilisa ithuba lokuthi banukubeza abantu abantwana bangamantombazana. Angeke ngithi abesilisa abasatholi intanga yabo ukuthi bakwazi ukuthi bathole ucansi kibo kwintanga zabo. Kodwa ngingatsho ngithi kuyikuthi nje abantu bathatha iadvantage yokuthi nampa abantwana okulula kibo ukuthi umuntu wesilisa afike azenzele lokho afuna ukukwenza kulokuthi ayeqala phansi akhombise untanga wakhe ozamtshela lokhu lalokhuyana amfune lokhu lalokhuyana. Ngakho kugcina kusenza abantu besilisa abaningi sibabona sebedlwengula amankazana kungoba befuna ukuthi baqedele inkanuko zomzimba emankazaneni lawa abasuka bawadlwengula bengalande intanga babo ngoba kwesinye isikhathi thola ukuthi umuntu akalayo le mali yokuthi abe lomuntu wakhe ozathi hayi lo ngumuntu wami ma nginenkanuko zomzimba ngizoqonda khona umuntu lo ozafuna izinto ezifana labo sepa labo ubani bani ukuthi amondle njengomuntu wakhe. So abantu besilisa abaningi bakhanya sebengani sebephephela kakhulu ebantwaneni njalo bathatha iadvantage naleyo ukuthi abantwana isikhathi esiningi abantu ababhekileyo omama kabe kweduzane nabantwana kumbe umuntu uthole ukuthi ngumalume ngiyohlala nabantwana uthole ukuthi umalume ngiyosedlwengula abantwana into ezifana nalezo. Okunye futhi yebo imithi abantu sebasebenzisa kakhulu bathathi ukusebenzisa imithi bakuthatha bakuhlanganisa kakhulu lokuthi kuthiwa umuntu engalala lomntwana omncane lokhu nalokhu kuzayenza kube nje. Angazi ukuthi inkolelo evelaphi leyo ehlukumeza kangaka abantu abaningi sebalazi lezo nkolelo zokuthi hayi ma ungumuntu oyindoda ungalala lomntwana omncane kuzasuka kuthi abanye baze bafike esimeni sokuthi umuntu ubethi uzumuntu ethi hayi ma ulomkhuhlane lo mkhuhlane wakulezi insuku ungalala lomntwana omncane umkhuhlane lo uyaphela. Izinto abantu abazitshelana naye betshelana eceleni ezingayisizo zikho sesizithola sesimeni esibuhlungu kangako sokuthi abantwana bangamantombazana sebephokunikubezwa njengokocansi benikubezwa ngobobaba abadala okumele ukuthi ngani bayabavikela.
Okunye okumangalisayo ngalokhu okwethuliweyo kuthiwa baningi kakhulu abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu i-5 years labo abadlengulweyo. Kungakutshengisani lokho?
Thina kudala sikhule sisazi ukuthi kungathiwa umuntu wesilisa unukubeze umuntu wesifazane bebezinga ngokuthi hayi yena umuntu wesifazana lowo kade egqoke njani azanukubezwe mhlawumbe ubegqoke isigcedezana azanukubezwe ngowesilisa. Kodwa manje nxa sesikubona manje sokunukubeza lezingane ezisengaphansi kweminyaka emihlanu kuyasitshengisa sobala ukuthi asikho isigcedezana esingagqokwa ngumntwana oleminyaka engaphansi kwemihlanu. Yisigcedezana bani leso? Yona yini ekumuntu wesilisa ekwenza umuntu wesilisa azahalele ukuthi ala lomntwana omncane kangaka nxa kungasomuthi lokho ulala abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu ngumuthi nje mpela ngoba ayikho into esingathi yenziwe ngumntwana ongaphansi oleminyaka engaphansi kwemihlanu eyenza ukuthi umuntu wesilisa waze wasukumyelwa yimizwa wabamba umntwana usuke eyenzeni umntwana oleminyaka emincane kangaka. Yikho lokho esivuma khona mpela ukuthi lapho kule nkolelo khona zokuthi nxa ulala lomntwana omncane wesilisa okunje lokunje kuzokwenzeka. So siyayibona ukuthi into leyo iyakhulu ukuthi abantu balezi nkolelo lezo zokuthi hayi umuntu engalala lomntwana omncane kangaka lokho lokho kuzaba kanje esingazi ukuthi sikuqede kanjani ngoba kunye izinkoleloze nje ayikho into enjalo njengoba ngeke ngathi lokuthi khona ukufana nokuthi kuthi umkhuhlane wesandulela ngcelaze lo uyelaphela ukuthi umuntu wesilisa la lomntwana omncane akula into enye yenza lokho kulezo nkolelo kumbe yimithi nje abantu abayenzayo yimithi nje yenza ukuthi abantu baze bazelebe lesibindi esingaka mizwa bani evuswa ngumntwana oleminyaka emihlanu emuntwini wesilisa.
Umbiko lo uthi njalo bakhona abantwana abangabafana labo adlengulwayo ngosisi kungakutshengisani lokho njalo?
Umhlaba esiphila kuwo usungi manzonzo angazi kwabakholelwa ezinkolelweni zesiKristu lezi bazathi umhlaba ususiye emaphethelweni njengalokho kukhulunywe eBhayibhelini. Mase sifika ezimeni zokuthi sizwe ukuthi labo mama sebefika esimeni sokunukubeza abantwana bangabafana kubonisa khona lokho ukuthi impela umhlaba ume ngelinye indlela usume ngendlela engaqedakaliyo. Kunzima lokuthi ungumuntu ukukholela ukuthi kulomuntu wesifazane ongabamba ingane encane ayinukubeze. Abantu bangomama bayenza into enjalo asazi noma ngusathane noma yiwo leyo mithi labo mama bayisebenzisa imithi leyo ukuthi bayakholela ukuthi ungasebenzisa ukuthi ulale lomntwana omncane ongumfana kulento ezokwenzeka. Hayi into embi kakhulu msakazi, into embi kakhulu esingazi lokuthi sibambe njani singabantu emhlabeni ukuthi impilo bani esesiyiphila nxa sesilabantwana bangabafana abancane abasuka banukumezwa ngomama omama sikhangelele ukuthi ngani yibo abavikela abantwana abantwana bazophephelaphi amantombazana aye kubo baba ahlwengula yo baba babantwana bangabafana baye kubo mama basike badlwengula yumkhubo omele ukuthi laba bantu ababanjwa besenza leyo nto okumele ukuthi bajezise kabuhlungu kwezethu kube kwenziwe isibonelo ngabo emphakathini ukuthi lento eyenziwayo abayenzayo iwrong akumele ngiphindi yenzeke akumelanga umntwana umuntu ngumntwana ongumfana asabe ukukhuluma lo babakazi kumbe lo malumekazi kumbe lo dadewabo ngoba udadewabo uzasuka mnukubeza iqhilo nje lihlazo nje esizweni sakhile lesemsakazini into esabekayo nje
unkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane engwenhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obengumphathi ntambo eHarare oebona ngohlelo lwedevolution umnumzana Oliver Chidawu obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa walele intatheli zindaba zaleli phepha lezinye ezinhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zingene embuthanweni wokuphawula ikilinika eMarondera izolo okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp
ngiyabingelela kustudio 7 kwindawo zonke zelizwe lakithi eZimbabwe okhulumayo kunguProsper Ndlovu makawule phansi ekhezi kumakawule kokhuthi ye mina nami ngingenanto etheni ngingayibeka phambi komphakathi welizwe sijabulela nje ukuvuka singabaphilayo nginesikhalo lapho emphakathi wesizwe sakithi sonke singamaNdebele sikhalo simayelana ngobusero sobukhona phakathina kwemfuyo zabantu ilizwe lonke jikelele iMatabeleland kakhulu siyantshontshelwa kakhulu izinkomo bathu bakithi siyahambisa izikhalo kwabomthetho bazama labazama khona nathi singumphakathi wenduna Chief Malaba sesavula igroup yehawu lezifuyo eliyilona esincedisana nabomthetho amaphoyisa kodwa sinokudana kakhulu nxa sithola ukuthi abantu ababe beboshwa beboshela ubusela benkomo ubufakazi bonke bukhona bokuthi ibona abayintshontshile baboshwa ngemande ngama-Friday basebekhona okuyikuthi umthetho nawo ngathi uguquzela amasela ukuthi buyelani liyothatha iy'nkomo zabantu lokho kusiphatha kabi kakhulu thina singabahlali bezindawo ngoba imfuyo le yikho la esithembele khona okuyikuthi umthetho siyawulandela njalo siwuhlonipha ngendlela eyisimanga kakhulu ekugcineni siyabona ukuthi kuyogcina kuboshwa thina singumphakathi ngoba siyogcina sizithathela umthetho ngezandla ekubeni wona la maphoyisa futhi la esiwathembileyo okumele ukuthi aqede ubugebengu lo ibona benza la ma-clearance form ezinkomo lezi ezintshontshiweyo bese sicela ukuthi uhulumeni akasilethele amaphoyisa azimisele ukusebenza nomphakathi esebenzele umphakathi ikakhulu esimeni senkomo besicela nala masele ezinkomo zindaba yamabheyili leyivalwe ngingabi mude kakhulu emphakathini kastudio 7 ngibonge wonke umuntu okhona la kustudio 7 nolalela lo msakazo wethu kastudio 7 hhayi ngidala ibe nosuku oluhle nonke iba nosuku oluhle nonke bafowethu nabodadewethu obaba nabomama amen
sanibonani sanibonani kustudio 7 ninjani makhawe namathawekazi o-ezra chisa niyaphila ugipdube niyaphila uthandekile niyaphila hhawu siyabonga iindaba ezinhleni siphilela zona sengathi kungahlala kunjani alweni silethela zona njengoba zinjalo hayi ngizothanda ukuphawula kancane ngenkulumo kaMnangagwa le ekuthusela abantu bakomthwakazi ngemva kokuthi ezazi ukuthi unamacala wabulala abafowethu kangaka nabazali bethu namhlanje ezoqala ukusithusela encedisana nabathengisi bakithi obanjengabogawuli siyabazi abantu bakithi bangabathengisi emathebelelendi ngeke sibabale sibaqede baningi kota ke hayi siyabonga ngoba sebeyazi ukuthi umthwakazi ukhona akasabuyele emuva noma bengasithuthela bethini behlangana nezinduna zakithi ezamathebelele nje ezingabathengisi asisabuyele emuva noma singafa sigwaza ngemikhonto noma singafa sigcwele imigqobo zamabhuleti asihlabi lutho sesifuna umthwakazi wethu bafanele bakwazi nabo labathengisi bakithi ukuthi abalibambele ingashoni mhlawumbe ngelinye ilanga bazozibona sebesemashonalendi bengazi ukuthi bahambe kanjani sekukubi singasakwazi ukukhulumisana nabo kahle isikhathi siyeza lapho indoda ezobe ingasakwazi ukukhuluma konke lokade ukukhuluma bona labo gawula abaqinisa umlomo bethi mina ngakuright ngicabanga ukuthi esholosho laphana wabulawa abantu abaningi kakhulu okufanele ukuthi kube engomunye umuntu ugawule lokhu ubeyakhuluma ekhawunti amagama akhe ngoba sibuhlungu kakhulu ngempela ukuthi thina abanye vele ngeke sikwazi ukufesana nawo ugawule lo face to face sidibete kulunge kungaba kubi ngendlela esibuhlungu ngakhona so akakhuluma amagama akhe ekhawunta siyazi ukuthi ucabanga ukuthi mhlawumbe uzonikeza isikhundla esiphezulu kuzanwe laphana akakhohlwa izanwe izomsebenzisa ithi sikuqedile ukumsebenzisa imdampi nabo inosikala yabadampa basebenza kahle izanwe isungulwa endlini ka-inosikala ukuphi namhlanje abantu bakithi abaphume entweni ezibahlanganisa namashona including nalabo abaku-triple c abahlukane namashona siyazi ukuthi abantu sebelahlela ithawulo sebephelele uthando lokuthi mhlawumbe singakhululeka yikho bengena emaphathini anjengabo-triple c kodwa futhi nawo umthwakazi usekhona umqondisi uyaqondisa izinto ngendlela efanele kube ngakhona abantu bakithi abayeke ukukholela ukuthi ayikho into ebangayenza kungenashona phakathi belandelana namashona sizimele singabantu bemathebelele ndi siyayivusa imathebelele ndi etime ngokunjalo ngicela ukuba mfitshane nje hayi ngiyabonga ngijede inkundla ngithi vuka mthwakazi vuka abantu yithi okhuluma engugib e-Alexander egoli ngiyabonga
kukanjani balaleli be-studio 7 livuswa unhlanhla mahlangu sebutswana e-Francis Town e-blockade lapha ekhaya ngikhuthaza konke abalubani esigabeni semalunku laphana umama ukuthi kahambe ayirejista ukuvota umalumami kahambe ayirejista ukuvota usamthulisi laphana upaul ngwenya akayirejista ukuvota konke bonke abangizwayo ngithi bantu thina singapha sithwele nzima zamayinti yerejista ukuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza akusahlaleki ngithi ngiyabonga imhlanhla usebhukwini wemalunku khonapho ngiyabonga
esabingelela emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi esiphathele wona omhle kangaka bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngathi usambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle endleleni bezwa bekhuluma lapha kuma-audios kodwa uningi lwabo futhi bezwa bekhuluma besemzansi afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya kumbe bazimisele yini ukuthi-ke bebuyele ekhaya kumbe vele sebezitshela bona sebenzalo yala emzansi afrika and bebona lokuthi baphila kanjani abantu bakithi abaphila la emzansi afrika bahlukumezeke kakhulu so kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu be-MRP begxeka imizamo ezanye ukwenziwa yi-CCC eyiyo ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi unkulunkulu efake isandla beyikhiphe izanu p f lele 50 years ibusa ngothuko olungako bona be-MRP angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi bona yini begxeka abantu be-CCC ma bekhuluma noma besenza bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamandebele sodwa senzeni ilizwe leli singamandebele sodwa singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sodwa into esingayenza so mina into ekade ngicela nje kubo mafowethu be-MRP okokuqala asizameni ukubambisana sibe ngamazimba voqa then singakhipha lo mbuso wokucindezelo owasenza sasaxabana sazondana ngendlela esiyiyona thina kuthiwa yeyamashona amandebele sizalungisa lokho okunye okuyabe kuhlupha lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo akula muntu ongakugxeka lokho okufuna i-MRP kodwa le amapolisi laba abahambela phambili ukuthi bathi bazoqumizwe bazohlukanisa amashona namandebele mina kiwo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto bangeke isenzele lutho and ngoba ngeke size siyenze ilungi alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabelungu sibusa sithi sodwa ilizwe lamanje le-50 years ngenxa yokuhlupheka ngenxa yendaba eyadalwa ngo-Robert Mugabe naleyi e-apartheid yokuhlukanisa izizwe so i-MRP ayime kancane ngendaba le abafuna ukuyenza loba ngilabo bebona beyi-MRP ngiye beze beyikhona ngiyabonga kakhulu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
kweze Melika, umongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uza kwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamazwe e-Afrika ngumpalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso kantando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa esigodlweni seWashington kusukela mhla ziku-13 Mpalakazi kuye phela mhla ka-15. Umbiko owethulwe isigodlo seWhite House izolo uthi kuzakhulunyisana njalo ngendlela zokulwisana lokungethembeki lokungaguquki komkhathi khona osokudale ukuchisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi ibaphi abakhokheli abanqusiweyo, inhlanganiso yentatheli zindaba e-Reuters ibike ukuba kukhanya kuzanquswa abakhokheli be-Afrika abangamachumi amahlanu 50. Lokho kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banquswe ngoba izwekazi le-Afrika lamazwe angamachumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli Emmerson Mnangagwa yena uzanquswa yini njengoba elemelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula ilungelo likaZulu. UMnangagwa ungomunye weziphathamandla zeZimbabwe ezetheswa izijeziso zenotho ngelemelika phezu kodaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign umnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqakatheke kakhulu wankomo ngoba i-United States okuqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world, njalo i-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank laku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia, isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi ilwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba maesiya e-United Nations. So because of i-ban ela akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe ilokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experiencea lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu ebengelakho, ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech, le-freedom of gathering. So izinto ezifana lalezo ngokubona kwami yizo izinto umnumzana umongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lokudlelwana. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isizikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama-ideas asebewa-implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone iprogress enkulu kakhulu, even icurrency yabo iKwacha right now benifunda samwe ukuthi it's either isilingana leRand noma isidlula iRand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukuthengisa iprogress abayenza, because iAmerica uBiden uthi azakunceda abantu, I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So mabe siza labo ngalama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo kuba lula kuye ukuthi ancedise.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlu ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa anxithe umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo we-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa lamuhla. Kubikwa kulabantu abahlanu kuphela ngelanga abayahlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle na kugwalo lwabavoti i-voters roll. Osekwethuse abanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.